Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuZibandlela 2022 ngoMsombuluko. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithuthukisa lonyaka loba nje umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
For AU to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathi thibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuba lontshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2022. Loba nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwesabekayo. Intethele izindaba ye-Studio 7 ezathisa Spanda uqukele ezinye izakhamizi zakoBulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza, kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezethulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona crisis esethiwe silayo, mina bekunzima kakhulu, kodwa sengagcine ngisiya emsebenzini yezandla. Sengibhekha ama-cakes, ngiyenzele idepho yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Umkhosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhangele ngifisayo isifiso ukuthola umsebenzi kusenenzo yokuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba sihlala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona elizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Bekunesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadida kancane, ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bemfisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, thole ukuthi sifuye ngikhona siyathola inzuzo. Kale sifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine-26 years lami ngithole umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingansiya sithile.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi okunye ukuyalandela lo mkhuhlane we-corona lokanye. Azange ngivele sevele sakukhanyela vele ukuqaliseni ukuxwayisa ukuthi ayi-21 days. Thina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayithela ezindlu. Njengoba ubonile izimoto zimile khona. Lami ngithole ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma kuyabe kuvele kusehlule but khona kukhona engilakho.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi kunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyaka ngiyafisa ukuthi sithuthuke sitshintshe konke, sibe lokutshintsha noma kwaka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa i-currency naleyo, nothi ukuthi silokho sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,017 eZimbabwe kusukela ngombimbito nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo, kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela e-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kusenjalo, Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezempilakahle abasebenza kakhulu ukwenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyanazelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa waphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani eziwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithatha leli thuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kule Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisukule khumbuza njalo ukuthi kuzaba kulokhetho lwama-by-elections oluzakwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu bezimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe esibili. Abanye abajabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalethemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidebhi njengoba sewuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokho sokuthi abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abafana loDumezo Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma inhliziyo ngambona ukuthi sibalontshintshi uma 2022 kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year. Khonapho kubo winter kubo June July i-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla, but njalo ivame ukukhwela ngesikhathi somqando. Kodwa wakhathi ezambona ukuntshintsha sikile ukuthi into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini, njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi ezithiyeneyo. Mnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumele amathuba okuziphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19, okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
I-COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphethe abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phetheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokumise amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yuto hulumende abaningi banikeza amathuba uzalwane zabo kuthiya abokuza bengela kuningi abangaziphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube lenguquko kwezomnotho.
Hayi, akulalutho sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sisebekhangela ukhetho luka-2023. Ukuthi kuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho, bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula ikhononi. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobumzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho, kodwa iningi selizeligxile impande emazweni atshiyeneyo. Amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wezomaphandleni zisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganeni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi ngabe kade kungafanelanga ukuyizinto lokhu yazi abanye amawadi sekhatshana thina idonsa lokho ngeke sikhikhirikhikhiri sonesa sizicela isikhulu lendathi esibuswayo lisikhule sibe free sizazuza ngamazimbabwe abanye sebenginumber 4 kukhoneni lelokho lithende ngayifighti fightana abafighta nafuna ihlelo liye phambili njalo futhi ubaba uthemba nxa wayitheka udinga imoto abakithi moya uthemba la uyahamba ejele ubani la uyahamba ejele lobani uyahamba ejele zonke ziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la sonke siziphatha abantu asikumele ukuthi ngabe uyi-DA simtshele ukuthi labantu asekaze eswele indumba siswele izinto nxa yakhe mhlezi ofisini ukhomba ngomini lapha silapha sifuna izinto ebantwini izinto aziye ebantwini silime lokho kusatshiswa lapha ngabuyela simtshele mina njengamhlethi unarote number 1 ngoba siyahawula abadalela sihlukumeza abadalela sihlukumeza esitshayiseni ngomoya mfanela lethi
yabona anti abona ukuthi
inkosi zami yakhuluma ungadeleni ngoba umuntu ekhuluma sothi nasithi lapha
izinto
ufuna umsindo uyawufuna ungaqheka abantu yakhuluma lami khuluma ke wena uzokuphekela
nkosi yakhuluma umdala ma
omele ibandla lezanu PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo
sicelani umdala khulume sesibona siyaqonda yaqokozela umdala
ngidelela abantu labo
iqiniso alibalekelwa hayi moyo ngiyaxolisa kukho konke okungakwenzakala kuwo ngoba izinto ezinjengalezi vele sikhokhela abasithethisayo eyi ngincibe nxase ngonakalelo ngiyaya kuye ngesikhalazo sami kodwa ngingaze ngilungelwe sengisithi amapholisa mani ayachaya kanti mina yime ngibangele ukuthi ngibotshe so hayi uxoxe.
Ukansela Moyo uthi kuningi okwenzakala endaweni le.
Ngenhlanyelo le-fertilizer ezentwasa, umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimota zamahhala. Kodwa-ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho, bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama-US 50 cents, basuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5, kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku, baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 amasaphoka angu-45 ebhadala $5. So asazi ukuthi kuhamba njani. Sisizamile ukutshela uDA ukuthi umthetho lwale lasinika wona abezani baya kuphula ngapha akulanyathile abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngale ndlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbijana.
Namhlobo zemabhandeni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhamuke umlilo edale ePhalamende namhla kweSouth Africa obhizize ingxenye Ukhamuke umlilo edale ePhalamende namhla kweSouth Africa obhizize ingxenye yesakhiwo lesi. I-Reuters News Agency ibika ukuba kutshe indawo enkulu kusakhiwo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni le. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleni. Amasotsha lamapolisa namhla aphosele intuthuko ekhitshayo abantu akade betshengisela esikhondweni sakolesidani. I-Reuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhuluna ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje nsuku isikhathi sezamasiko.
Sekhanamasiko senziwa manje.
Lo baba mkhulu babe lobola usen.
Namhla sixoxa ngengcwadi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lomnumzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lo nyaka kusigaba samasiko.
Salibonani ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakoDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu besikukhangele eminyakeni ka-2022. Ngathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana ngitsho lo sisiqalisa from o-9 years size siye kumambi kobo-16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo ma sebesiyafika kuminyaka inaleyo teens of 15, 16, 17, iningi labo bayabe sebenabantwana. Abanye bangikhona sebelomkhuhlane nalowo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho right, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezizobezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Baba uDube salibonani, angithathele lithuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOA FM Studio 7 umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esisanda kuwugqiba uqala kuze kufike kulo sesiwuqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingathanda bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesiqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuye kuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula mangihamba ekhaya kobulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngokuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphansi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezokomthwakazi.
Qhiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMvelinqangi. Uzonanzelela ukuthi uMvelinqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. Ngakho ke okhokho bethu babe lendlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethe abalethele izivusiso abaxazulile lezi nkinga zabo ngakho lokho ukuthi bagcina amasiko babe sazi ukuthi ningabona sokusiba nje sitshona endaweni nje siyekhuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho ngendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusukela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yini enziwayo uhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi maye seshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mndeni sibheke futhi nesizwe laphana ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke manengi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto izananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela ncane ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasikweni ethu sizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele ziqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi sakhilelile ne uMadube lo mnumzana uBosongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
singanamasiko esenzi umandla lobaba mkhulu babe lobola usenzi
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda usiphathelene lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise egcwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiso esasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambi banisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla ilo oyabe wonela omunye laye kajeziswe ngaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelwano esithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangelela u-2022 esingena kuye asikhangelelini silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu ngabe ungathatha leli qiniso iqiniso liyikuyini iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela nguye liqiniso nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba uNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu kodwa ngenxa ka Jesu ulaka lwakhe lwabaphezulu ka Jesu ukwenzela ukuthi thina sisinde ngakho hlobo sami usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu angazi ukuthi kuyini nofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu kodwa balekeli usiya kuye balekeli usiya emuseni ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele ngifuna ukuthi sithandaze ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise ungikhulule esonweni njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami asithandazeneni baba ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo labathandaza ukungena phakathi kwenhliziyo zabo baguqule Jesu ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe ngegama likaJesu Kristu niyathandaza amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wezemidlalo kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi kuNdumiso Gumede kusasa obulawayo. UJohn Petis Banda, umgcinisihlalo wesiqembu le-Highlanders, wethule umbiko lo namhla uthi kukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa uGumede e-amphitheatre isithumbu sakhe singakahanjiswa eNyathi lapho azangcwatshwa khona. Ubhubhe ngeviki ephelileyo. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube.
Ngithule nje ngidla amathambo engqondo mhla ngigomuka umlilela na mhla ngigomuka ngokukhalela na nxa sidlala ezithende ziphila ngomadimamu uThomas Nyeba yasufayini uthi bayazi ukuthi sakhela nengqondo o uyadlela wathi ungazifana nokufa
sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7 ngikhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo. UBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi awesilungu kumbe awesikhiwa emabhukwini-ke bese ngishicilele laba linye lesiNdebele elithi umuzi weqhefu kanti lesikhiwa ngishicilele laba linye elithi My Painful Secret. Akhona amabhuku esengiwabhale aphela usaswele kanje isikhathi sokuthi ngiwakhicilele
nami yoqhathimizi selesebenze mina lawe sesiyizithupha sesinje ngabanzi ukuthi yomndeni kayingene luyezi kulapho bazothi kuwe akasekho kuwe ndalivele senzanje
endimeni yezomculo njengobana ngingumlobi phinde be yimbongi endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku kumbe babale amabhuku osingathi ama-hard copies sebejwayele isimanjemanje sokubala emafonini kuma-WhatsApp laku-inthanethi ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-inthanethi. Ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho ngizifake lamazwi abelungekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuyo wonke umuntu.
Ngidlulelana kanti alazi ukuthi abantwana besimba bahamba belandelana na kumhla uzokwazi ukuthi umuntu ngumalane phenduka uyakulahliso kwenyongo yenyathi usalosingisima yedwa njengelanga.
Emkhakheni wezemculo-ke ngingene umnyaka ophelele ngo-2020 lapho engijake khona unembeza ngesifo lesi esikhona ese-COVID-19 ngasengisifika ngenze idlalazi lizatshintsha yona i-COVID-19 ikhona-ke u-track number 5 ekhuluma ngayo i-COVID-19 ngama-albhamu amabili esengwenzile ethi Jwane engenze umnyaka ophelelo lethi ngiyabuza engenze kuna lo mnyaka. Ngiyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook ne Twitter njengobhekani njube the poet. Ngiyabonga.
Oba mi lango wako chwantolo tolo. Lolo koto li zikungile. Lwa tolo. Si kuma la pa hotelo lotolo. Amtanje. Wole valenisa yo mwokip stu.